So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathe ithuba lokubonga uJonga Khandemiri osiphathele indaba ngolimi lwesiShona olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolesibili mhla ka 28 Nhlolanja 2023 nguGaino Okumete Saidi. Endabeni zethu namhlanje,
njengisela ukuthola ama-political parties bayenza umsebenzi wabo, futhi ukuthi khona abantu bezwa ukukhuluma kwakuyenzwa ukuthi khona abantu behambani asambe enze irejista ngoku, yikho ukuthi khona siyevotele abantu esiwafunayo, kodwa sikhangeleni siboneni njengabantu beyengezile. So-ke bhalisukuyevota.
Iningi lithi aliboni okubi ngokuthi amabandla ezombusazwe athwale abantu ngezimota ukuthi bayebhalisela ukuvota, okubikwa kudale ukuba inani labantu ababhalise ukuvota lonyaka liqonge kulalelo elika-2018.
ELeZimbabwe yilona elehluleka ukuthi lilungise izinto lezi ezibonwa e-America kumele zilungiswe, ezifana lokuthi kumele kube le-peace, kungabi le-violence, kube lokhetho olulungileyo.
Umsekeli kamphathintambo wezobudlelwano beMelika lamazwe awezwekazi le-Africa u-Ambassador Robert Scott ukhangelelwe ukufika eZimbabwe kusasa kuhambo lokwethekelela lelo lizwe okwensuku ezintathu. Uhulumende weZimbabwe uthi usehlele ukusungula lapho okuzaphehlwa khona amandla kagetsi ngamalahle esitijini seWange kusikhatshana esifitshane esilandelayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Iningi lithi aliboni okubi ngokuthi amabandla ezombusazwe athwale abantu ngezimota ukuthi bayebhalisela ukuvota, okubikwa kudale ukuba inani labantu ababhalisele ukuvota lonyaka liqonge kulelika-2018. Abekomishini ebona ngezokhetho elizweni eyeZimbabwe Electoral Commission bathi abantu phose izigidi eziyisithupha sebebhalisile ukuvota bathole ilungelo lokuvota kukhetho lwalonyaka. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isikhulumeli seZEC uMnumzana Jasper Mangwana utshele iStudio 7 ukuthi abantu abedlula izigidi eziyisithupha sebanelise ukubhalisa ukuthi banelise ukuzavota kukhetho lwalonyaka kuze kube manje. UMangwana uthi bazaqhuba inhlelo zokulanda abantu lapho abahlala khona. Uveze njalo ukuba kulendawo ezingamachumi ayisikhombisa lantathu 73 kuzigaba ezinkulu lezincinyane lapho abantu abayakhona kuyabhalisa. Unkosikazi Roslyn Gwese, isikhulumeli sebandla eliphikisayo ele-Labour Economists and African Democrats Lead, uthi kuyisibonelo sokuba abantu sebefuna inguquko njalo ulethemba lokuba bazophuma ngobuningi ukuyavota.
Ngokuthi khona abantu ngothiwa kade bengafuni ukuvota, ungothiwa bahambanga bebaningi, sonthi last year babebalutshwani. Khathesi abantu bayengezile futhi ukuvotwa, sibonazana ama-youth abatsha laba bahambe bayerejista labo bebaningi, befuna ukuthi khona kube ne-change lapha eZimbabwe. Ngibona ngazane abantu vele bafuna ukevotele i-change.
Okunye okwenze inani labenelise ukuyabhalisa ukuvota liqonge yikuthi basizwe ngezimota ezibathwale zibasa endaweni zokubhalisa ukuvota. Unkosikazi Gwese uthi akaboni okubi okwenziwa ngamabandla ezombusazwe ukuthwala abantu besiwa endaweni zokubhalisela ukuvota.
Kutshengisela ukuthi khona ama-political parties bayenza umsebenzi wabo, kutsho ukuthi khona abantu bezwa ukukhuluma kwakuyenzwa ukuthi khona abantu behambani asambe enze irejista ngoku, yikho ukuthi khona siyevotele abantu esiwafunayo, kodwa sikhangeleni siboneni njengabantu beyengezile. So-ke bhalisukuyevota, kutsho ukuthi khona sizabona nje ukuthi khona abantu bevele bacabanga ukuthi kuyevotelwani, kuyevotela ubani.
Omunye wabatholiswa lolu sizo lokuthwalwa ukuthi ayethatha incwadi yokuzalwa isithupha kanye lokubhalisela ukuvota ngumnumzana Nkosikhona Masiye waseGwanda.
Ngancedakala kakhulu ngalokho ababekwenza ukusithatha ukusiprovida nge-transport sisiyarejista. Kodwa ayisikho lokho kodwa ngoba ngingakarejisti ngangelayo ngitsho laleyo birth certificate. Kodwa through uncedo lwabo, hhayi ngayithola leyo birth certificate ngathatha lesithupha ngase ngikwanisa-ke ukurejista. Hhayi hhayi kwakuyinto enhle kakhulu, kathe sengikwazi ukwenza ezinye izinto ebengakwazi ukuzenza ngoba bengingalazo lezo ncwadi.
Omunye wabakhonza lelinye lamabandla okholo lwesipostoli kobulawayo, umnumzana Ezra Dube, uthi usasemkhulu umsebenzi wokukhuthaza abantu ukuthi bayebhalisela ukuvota.
Especially thina amapostoli abaningi asirejistanga ukuvota, inombolo yayiphelanga kakhulu. Sibona ukubuthana kuna kwenza abantu sesibona futhi plus futhi into ilapha abantu abaningi labana wabuthanayo kakhulu especially kuna lapha thina sikhuluma thina amapostoli abaningi awahlali khonapha, abaningi wayahlala outside of the country. Kule msebenzi sibili ufundi vele uyenzwe kakhulu ukuthi abantu sibili barejiste ukuvota.
Udube uthi lokhe lusilela ulwazi ebantwini phezu kokuqakatheka kokubhalisela ukuvota kanye lokuvota ngosuku lwakhona, ikakhulu ehlangothini lwabesipostoli akilo.
So thina siyakhuthaza ukuthi bakhulume labantu abaningi abalazithupha, abaningi abalama-birth certificate. There is a lot lemfundiso ingeni sibili kulabantu abamachethi ukuthi ukubuthana kusikokuvota. Siyakhuthaza ukuthi sibuthane sirejiste ukuvota, then sesifundiswe sibe lezithupha konke kuwe khona.
Abantu abafika phose izigidi eziyisithupha 5,695,706 babikwa beyibo abenelisa ukubhalisela ukuvota kukhetho lomnyaka ka-2018. Abezeki bathi abantu bayanelisa ukubona ukuba babhaliswa na kugwalo lwabalelungelo lokuvota olwe-voters roll ngokuchaya inombolo ezithi zona *265# kubo makhalekhukhwini babo njalo kungeze net 1. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Ingcwethi yezicubungula ingozi zemvelo sezixwayise abazali ukuthi baqaphele ukuthiya abantwana bebodwa ngalesi isikhathi sezulu lisina kakhulu, ukwenzela ukwenqabela ukugalula kulandela ukubhubha kwengane ezintathu lowesilisa oyedwa kunsukwana ezedluleyo. Amapholisa athi abantwana ababili, omunye obeleminyaka emine omunye obele isithupha, uPray Moshoko loDonald Gwezuva bagalule eChidanika eMberengwa esigabeni seNduna uMapirivana emgodini obulamanzi. Omunye obeleminyaka emihlanu uMthulisi Mhlalo Ndlovu oweSt George Village enduneni uMabhikwa eJocholo ubhubhe ngemva kokuwela egodini elilamanzi. Kusenjalo isidumbu sowesilisa uMnumzana Resistance Mhlanga obeleminyaka elithumi lasitshiyangalonye 19 owePanda Village eJocholo owagalula ezama ukuchapha umfula ugwayi wona owawugcwele sitholakele sakhutshwa emanzini. Ukuhlaziya indlela abantu abangazivikela ngazo kungozi ezifana lalezi kanye lezulu, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ingcwethi yecubungula ingozi ngalolu daba uMnumzana Everson Ndlovu.
Abantu bananzelele vele khona bangachaphi imfula nxa imfula igcwala, ngoba awukwazi ukuthi izulu eline phezulu linganani. Ungabona amanzi emancane uthi alapha ngiyachapha la, kanti ngaleso sikhathi vele amanzi amaningi ayeza ngobuningi, and in the end sitholani abantu sebegalula emanzini, imota sezithethwe njalo njalo. Lesikolweni ethambe izulu liyasithola abantwana besezikolweni, othitsha kabangavumeli abantwana bahambe emakhaya nganxeno bangalesikolo ngoba kabakwazi ukuthi imfundo iza kanjani. Abazali bazagibha imali yokuthi kuhlale kule ngubo ezikhona ezikolweni in case ngoba sikwazi phela lokudla phela abazakudla ngoba nanko phela sekubafikile bengalindele. So lama-local authorities yena ama-council ethu angalanga kathi mekushiwo ukuthi ngesikhathi lesi esiphila kuso esabo climate change le uguquka komkhathi lokhu, our preparedness plans ahlale e-updated now and again.
Ako nganziya figa say to a local authority matobo. If we have disaster preparedness plan 10 years ago, things have changed.
Lokho ngikhulumela ngezinto esingazenza okwakhathesi, but in the long term kuqakathekile ukuthi kube le mfundiso about ama-disasters ezikolweni ku-curriculum yethu, kube le mfundiso kuzakhamuzi, you know, lokho esithi informal education, futhi babuye bathi practically yini esingayenza in the event sihlaselwa ngama-floods anje. Kukhona okungenziwa. Ukhumbule ukuthi amapholisa ethu ale department yaweliyana yokwenyula abantu emazini, manje that department can be expanded into communities. Abantu batrain ukungena emanzini besiyadinga abantu. There's need for e-practice. Nganjalo ke abantwana kabafundiswe even lokuswima ezikolweni ukuthi in the event ngiyagalula kuyini engakwenza, ngingaswima ngcono njani. You know, akungabi njengathi sakhula ukuthi abantu abaswimayo, you know, it was something like Lazarus. Kathesi it's no longer that. It's a necessity that I know how to swim. As I come to the ngale, ama village lama ward civil protection committees ethu kanikwe i-capacity ebanzi bakwazi ama-sign ukuthi umfula nxa uza kugcwala ngamandla siwubona njani, bakwazi ukumeasure, you know, bakwazi ukupredicta, even besebenzisa our what we call our indigenous knowledge systems. Ngoba kokho bekwenza konkani,
sesikhangela phambili singabona kusenzakalani ngokuna kwezulu leli eliningi
kulama parts ethu isigaba zethu eZimbabwe ngapha esezifila to some extent, you know, the impact of the cyclone. Those years, as you tell me, we have been afraid of it. But as it was, we afraid of it. We were afraid of it. We were afraid of it. We were afraid of it. Kodwa ngiyajabula lapha ngikhona iviki leli angikho lekhaya ngisemanikaland. The systems, the civil protection department, isiyakubeka kwacaca ukuthi we are alert as a nation. Yikho phela futhi labantwana abanye ukuthi bangaya esikolo and so on and so on. So kuhle kube njalo ke ngoba sikwazi ukuthi u-cyclone lo uzathola amandla nini ince ngokusuku balamhlanje. So yes, angalimaza izifuyo, angalimaza izilimo, angalimaza izindlu lapho sihlala khona, zilimale ziyiwe sibili, angalimaza ama-bridge ethu.
Lo ngumnumzana Everson Dlovu, ingcwethi ecubungula ingozi edalwa ngezemvelo, obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Umsekeli kamphathintambo wezobudlelwano bemelika lamazwe awezwekazi le-Africa u-Ambassador Robert Scott ukhangelelwe ukufika eZimbabwe kusasa kuhambo lokwethekelela lelo lizwe okwensuku ezintathu. USkott ukhangelelwe ukuhlangana lomphathintambo wezobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Frederick Shava labanye abaphathintambo bengatsha ezithiyeneyo zikahulumende. Lezi nkulumo zijonge ukudinga indlela yokuqinisa imisebenzi yentuthuko ngokubambisana kwamazwe omabili. Lolu hambo lukaScott lulandela ukunxuswa kukaShaba emhlanganweni wenkokheli ze-Africa OAUS Africa Leaders Summit owenzelwe eWashington DC ngompalakazi nyakenye ngumongameli Joe Biden. Uhulumende welemelika kulokuthi anxuse umongameli Emmerson Mnangagwa kulowo mhlangano wakhetha ukunxusa uShaba. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi kungabe kungaleso sizathu abemelika sebedinga ukuyazibonela mathupha ukuthi kwenzakalani eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Dan Moyo olandela ezombusazwe.
Lokhu kutshengisa ukuthi elemelika lizimisele ukusebenzisana leZimbabwe, makuwukuthi eleZimbabwe lalo lizimisele ukubana lenze ama-reforms lawo eleyamelika elathi wona ayenza ukuthi ubudlelwano babo bungahambi kahle. Sibonile ekupheleni komnyaka iZimbabwe iye ya-invitwa amanye amazwe e-Africa e-White House, and I think u-Foreign Minister uShava nguye wa-representa iZimbabwe lapho. Think leyi-ke yi-follow up ngoba kusho ukuthi uShava kukhona izithembiso azenzayo. Siyazi ukuthi it's too early, but I believe ukuthi i-America is eager to know ukuthi iZimbabwe izimisele okunganani. Yikho bethumela u-Deputy Ambassador lo ukuthi ayikhulumisana lo Shaba labanye amanye ama-leaders eZimbabwe. Plus siyazi ukuthi iZimbabwe iyakukhetho kuwo lo nyaka ozayo. So i-America i-interested kakhulu ukuthi ibone ukuthi iZimbabwe isiyenze amalungelo anjani ukuthi kube lo khetho olokuthula, olu-transparent, oluzovunyelwa ngabantu bonke.
Le-America lizimisele na ukusebenzelana leZimbabwe?
Ele-America lasho kudala ukuthi lona lizimisele ukusebenzisana leZimbabwe. EleZimbabwe yilona elehluleka ukuthi lilungise izinto lezi ezibonwa yi-America kumele zilungiswe, ezifana lokuthi kumele kube le-peace, kungabi le-violence, kube lokhetho olulungileyo. Uhulumende kumele abonakale esebenza ukulwisa i-corruption. Sibonile even ngo-December abafana labo unkosikazi kaThakurei lo mtakamnanga befakwa kulist yama-sanctions ngoba besaziwa bebonakala kwele-America bengabantu abancedisa ukucindezela inkululeko zabantu eZimbabwe. So iZimbabwe, I think from all along, ele-America lasho ukuthi i-situation even eyama-sanctions i-quid pro quo, lingenza okuhle lathi sizoli-rewarda ngokuhle sikhiphe amanye ama-sanctions ngoba siyabe sibona ukuthi lizimisele. So iZimbabwe kumele kube yiyona ethengisayo Deputy Ambassador ukuthi sekulomehluko njalo bayalandela lezo zinto ezadimandwa e-America. Kubalulekile ukuthi kube le-feedback ngoba zikhona izinto lezithembiso ezenziwayo kuma-bilateral talks ayenziwa khonapho kuleyo meeting.
Umnumzana Dan Moyo, uphatheka kwezombusazwe, sixoxe laye ese-Virginia khonapha eMelika. Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala kahulumende weleMelika umnumzana Anthony Blinken ngolwesibili uthembise usekelo kwenkululeko, ilungelo lokuzivusa kanye lobuqotho belizwe leKazakhstan lapho eqhuba imhlangano lomongameli walelo umnumzana Kasym Jomart Tokayev. UBlinken ubehlangana labaphathi ntambo bengatsha ezibona ngobudlelwano lamanye amazwe bawonke amazwe womahlanu asenzikini yezwekazi le-Asia ake aba kumanyano weSoviet. Umongameli weleMelika umnumzana Joe Biden uqhube umkhosi ngomvulo enaka inyanga lapho uqakathekiswa khona abansundu i-Black History Month. Ekhuluma kulumkhosi uBiden uthe inyanga ye-Black History Month iqakathekile. Amanye amalunga ebandla eliphikisayo elama-Republicans bazama ukufuqa ukubana kuntshintshwe indlela izikolo ezifundisa ngayo imbali yabansundu. Impumela yokhetho olwenziwe kwele Nigeria engaba isilinganiso sokungamashumi ayisikhombisa ekhulwini 67% iveza ukuba omela ibandla elibusayo kukhetho lokudinga umongameli umnumzana Bola Tinubu nguye okhokhelayo ngamavoti phose angamashumi amane ekhulwini 36% kumavoti asevaliwe. Ibandla eliphikisayo lona elimelwe ngumnumzana Ati Abubakar lona selithole amavoti angamashumi amathathu ekhulwini 30%. Uhulumende weZimbabwe uthi usehlele ukusungula lapho okuzaphehlwa khona amandla kagetsi ngamalahle esitishini seWange kusikhatshana esifitshane esilandelayo. Lokhu kungelinye lamanyathelo athathwayo ukuze kuqedwe udubo lokusilela kwamandla kagetsi elizweni. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngesikhathi uZulu ehlala amahola phose angamashumi lambili i-18 hours engelamandla kagetsi, isimo okuthiwa yiso esengezelela ukuthi isimo somnotho welizwe siqhubeke sisiba sibi. Umqondisi we-National Consumer Rights Association iNakhora umnumzana Effort Ncube uthi ukuswelakala kwamandla kagetsi kudala inkinga ezinenyi.
Ezomnotho ziyahlupheka kakhulu, ziyadileka nxa ngabe kungamanga kahle kwezamagetsi. Amandla amagetsi nxa engekho kwenza ukuthi abazemabhizinisi basebenzise odizili lezinto ezinjalo, basebekhweza intengo yezinto bese zidula lezo zinto. Kanti ke uZulu uyahlupheka la njalo ngoba uyacinethe ngoparafini lezinto ezinjalo, izinto akade engasoze azithenge ngaba amagetsi akade ekhona. Ezomnotho ziyadileka, kuvalwe amankampani, kuvalwe imisebenzi lezinto zonke leziyana.
Umsekeli kaMeya wakoBulawayo uMnumzana Mlandu Ncube uthi ukusilela kukagetsi kuyaphazamisa imisebenzi eminingi kamansipala.
Udaba lokuswelakala kwamagetsi luyasihlukuluza kakhulu njena dorobho. Okokuqala, njengoba lisazi ukubana ukuze siphampe amanzi anathwa izakhamizi kumele sisebenzise ugetsi. Manje nxa engekho kuya-affektha ama-levels ama-reservoir ethu, kugcina kuseza ubana izakhamizi singasathola amagetsi afaneleyo. Njalo okunye, njengoba likwathi igetsi yilo elilayitha idorobho, so nxa amagetsi angekho kuba mnyama edolobheni, ngitsho le industry nje generally iyabe ingasasebenzi. Uba affected kwe-performance ye-industry, it affects i-revenue lezi imali omele zibhadale kumunicipality.
UMnumzana Ambrose Sivindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association, naye uthi ziningi inhlupho ezidalwa yikuhamba kwamagetsi okugoqela ukugqekezelwa izindlu ngamasela.
Izakhamizi zakoBulawayo ziyakhonana kakhulu ngaloko okwenzakalayo okuthathelwa amagetsi. Okokuqala ezikhala ngakho yikuthi ziyananzela ukuthi amagetsi la ayahamba lobanini. So izakhamizi zacela kudala ukuthi azinikwe i-timetable elandelwa ukuthi lazo zibone ukuthi zikwazi ukuthi zizalungisa njani impilo yabo, ziplane kuhle. Kodwa lokho akwenzakali. Uhlupho olukhona ukuthi asuke ahambe isikhathi eside kakhulu. Abanye futhi bale mithi yena, le mithi babe ne-condition, impilo yakhe yabe lenye i-condition, i-health condition. So kuyahlupha-ke khona abantu ukuthi ngamageka ami isikhathi eside kuyahlupha, imithi yanye bengafaka ku-default ifakwa ngapha. So abantu bakengozi yokuthi le mpilo zasesengozini nxa khonokho. Lapho abantu amagetsi ahambe kusuku nje, abantu kule ngozi yokuthi amaswela basuka bathola amathuba okubana bagangela abantu baba.
Inkosikazi Nolwazi Maphosa, isakhamuzi sakoBulawayo eNkulumane, uthi amagetsi awasabaphi thuba ngoba asehamba nsuku zonke.
Ngokuhamba kwamagetsi sekunzima ukuthi senze amabhajethi ethu ezindlini. Singakhangela izithiyebo ukuthenga nsuku zonke kunzima ngoba imali siyithola kanye ngenyanga. Nxa amagetsi ehamba kangaka sokunzima kakhulu. Okunye okusizwisa ubuhlungu ukuthi asikwazi ukuthi i-timetable yakhona imi njani. Ngabe siyakwazi i-timetable bekuza kuba ngcono.
Inkosikazi Judith Ncube, umphathintambo wesabelo seBulawayo Metropolitan, uthi ukwakhiwa kwesitishi seWange kuzakwenza ukuthi ama-industry engavali.
Nxa sokulungisiwe izakhiwo lezi eziseWange ezikhwezelwa kumbe ezibaselwa nge-coal, sinanzelela ukuthi kuzasisiza kakhulu njengabanikazi beZimbabwe ukungezelela electricity. Naleso sizathu silandzelela ukuthi kuzancedisa kakhulu kakhulu kithi na lawayo kobula silama industries siachiyeneyo. Naleso sizathu siloyisa ukuthi i-electricity ingathi xaxa ibe ngcono, kuza kwenza businesses ephe the best service ebantwini ama-consumers.
Ikhampani yamagetsi eZimbabwe Electricity Supply Authority isanda kwethula umbiko wokuthi ikhangelele ukuthi ukutholakala kwamagetsi elizweni kuza kuba ngcono ngenyanga kaMbimbitho lonyaka nxa sekuphele ukulungiswa kweWange, kanye lokuba abeZimbabwe River Authority bengathi amanzi edamu leCaribe asemaningi okungavuma ukuthi kugaywe ugetsi. Inhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba ngemali e-International Monetary Fund layo isanda kwethula umbiko othi umnotho weZimbabwe uyehluleka ukuphakama ngenxa yezizathu ezimbalwa, kodwa esihamba phambili kuyikuswelakala kwamandla kagetsi. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Izifundi zamakolitshi emfundo yaphezulu zikhala ngokuthi zinikwa umsebenzi omningi ongabalinganiyo njalo ongahambelani lalokho abakufunda esikolo. Ngesikhathi besiya kumankampani lakungatsha zikahulumende kuhlelo olwe-internship, okuningi asikuzweni kuntathela izindaba yethu uTobias Mudzingwa.
Amakolitshi emfundo yaphezulu ama-polytechnic kanye nama-university alezikhathi lapho atholisa izifundi ithuba lokuyafundela imisebenzi ephathelane lalokho eziyabe zikufundela phansi kohlelo olwe-industrial attachment kumbe internship. Kulokuthi balolonge ubungcishi emsebenzini abawufundelayo, abafundi abaningi sebekhala ngokuthi yibo asebesebenza umsebenzi wonke okumele wenziwe izicatshwa kodwa bengaholiswa. Unkosikazi Thubelihle Ndlovu ngomunye wako wafundela umsebenzi ngesikhathi esekolishini ogcizelela kulokhu.
As an intern or an attachee, you're expected to work as a permanent employee. And imali oyitholayo, that is if you have uthola, it's incane kakhulu, but they expect you to report for work every single day. And okubuhlungu kakhulu ukuthi ama-attachees amanye are being given attachment but engela supervisor.
Wengeze ethi uhulumende kumele afake umthetho wokuthi izifundi lezi lazo zithole ukuyimadlana komchova nje.
Ama-attachees they need to be given a certain amount of money when they are on attachment, and that policy needs to be enforced. Civil government needs to monitor. At least bengabanika i-allowance yokugada le-lunch akwazi ukuthenga i-time.
Umkhokheli wenhlanganiso emela izifundi zasemakolishini yemfundo yaphezulu kanye lama-university eZimbabwe National Students Union, ZINASU, uBenon Ncube, uthi kulokuncindezelwa kwabafundi okukhulu, ikakhulu kubafundi besifazane.
Okokuqala ukuthi basebenza bengaholi, kodwa-ke esikolo kumele siloke sibhadale i-school fees. So kusibala lalokho ukuthi imisebenzi esiyenzayo ayisiyo iyabihambelana le-program engivele ngiyi-aplayele ngisiyasebenza kuleyo ndawo. Olunye into esigcina isihlupha lapha ukuthi ama-students angamankazana agcina asehlangana nenhlupho eziningi ngoba ngenxa ye-situation abakiyo abaningi bagcina sebe-sexually exploited ngabos babo nabantu abasebenza labo ku-working field. Isikolo kumele sona senelise ukubadingela i-attachment, sibatholele i-attachment kulokuthi sithi umntwana ahamba ayozidingela yena yedwa.
Ingcwethi ecubungula indaba zezisebenzi umnumzana Sam Mugumisi laye usekela umbono wokuthi kube lomthetho ovikela izifundi ukuze zingephulelwa ilungelo lazo.
Naturally when
ukuthimolesi ngoba abafundi abadinga indawo zokufundela umsebenzi sebebaningi kakhulu kwedlula indawo ezingabathatha. Inhlanganiso ezimela izisebenzi kumele zibuse inkophe ukuze kuvinjwe ukuthi abantu abaqhatshiweyo bengathathelwa imisebenzi kwizifundi ezizofundela imisebenzi zivela emakolijini. Ngesikhathi esifanayo kuyadingeka ukuthi kubunjwe imithetho yokuvikela izifundi ezidinga ukufundela imisebenzi.
Umkhokheli wenhlanganiso emele abaqashi labo somabhizimusi eye Employers Confederation of Zimbabwe unkosikazi Nesta Mukwewa uthi nxa abafundi beku-internship akumelanga ukuthi bekhangelele ukuholiswa ngoba bengaqashwanga kodwa basezifundweni.
These students are coming to learn.
Umthetho uthi wonke umuntu ongaba yisenkampanini kumbe enhlanganisweni kumele abe ne-contract. Sikhangele ugwalo lolu uma sikhuluma ngendaba yezifundi kulotshiwe egcekeni ukuba abafundi kabakho emsebenzini kodwa bazofunda umsebenzi. Abaqhatshiweyo yibo abancedisa abafundi ngokuthi umsebenzi wenziwa njani.
They are not qualified, but they are learning.
Unobhala ogatsha olubona ngezezisebenzi unumzana Simon Masanga uthi uhulumende uyakwazi ukuba kulabo okukhanda kakhulu kubosomabhizimusi abaphatha abafundi njengabaqatshiweyo kuyindlela yokungafuni ukuholisa izisebenzi zoqotho imali ethe xaxa. Uqhubeke ethi ugatsha lwakhe luza kuqinisa umsebenzi wokubona ukuba usomabhizimusi kanye lenhlanganiso zakuleli zilezisebenzi ezinjani ngenhloso yokumelana lodubo lokusetshenziswa kwabafundi. Ingcishi zithi ukuvaliswa kwamankampani athize kuleli yikho ukuthiya abanye abafundi bencindezelwa ngoba indawo zokufundela imisebenzi ziyabe sezizilutshwane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Live Talk namhla kuhlelo lwabatsha all of the connections sikhangela uhlelo lokukhuthaza abasakhulayo ukubhalisela ukuthola ilungelo lokuvota olwe voter registration. Singakehlukani sikhangele ezinye zendaba zethu ezikhokhela. Iningi lithi aliboni okukubi ngamabandla ezombusazwe athola abantu ngezimoto ukuthi bayebhalisela ukuvota. Okubikwa kudale ukuba inani labantu ababhalisele ukuvota lonyaka liqonge kulelo mnyaka ka-2018. Sesizigqiba lapha indaba zethu zanamhlanje. Olivalelisayo yimi Gaino Gumede Saidi. Ngisika sidibaneni njalo ngo-half past six ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo half past 7 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.